zikuthe uJehova singabazi ubuhle bakhe wasinceda wasihlenga wasibeka endaweni ebanzi sasikuthe uJehova singabazi uhle bakhe wasinceda wasihlenga wasibeka endaweni ebanzi amazulu
hayi amazulu ayo sumele umthethe
sibonga
Osso, osso.